Namhlanje kwezithathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyotenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandlale MDC Alliance. Sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota.
So we are engaging ama-organizations amaningi akulalawo akhangelane ngendaba zama-youth, akhangelane ngendaba zokuvota, akhangelane ngendaba zabomama, and akhangelane ngendaba ze-community, ngoba i-voter registration leyo i-affecta wonke umuntu, kungakhethelekile ukuthi umuntu ngani. So lama-organizations lawo la sisebenza lawo ukuthi labo ngapha balungisa bafake ipressure ngapha lathi sifake ipressure. Abakwanisayo bethatha abantu babo bebancedise ukuthi beyirejista ukuyavota nxa kulabo-transport bona lapha.
Ungathi yiziphi ingxaki elibhekana lazo nxa sokufika kwabesifazane?
Kubomama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada ngithi. Esechadile kunjalo isifungo sesitshintsha. Lekuvoters roll ke uyabe kulelizwe lelane lakudala engakachadi. Nama-organization zawo sabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani kuyelungisisa udaba lolu leveki kambe lezihlupha zendabo-marriage petition ngoba lesisasa kuzalihlupha ngokuyazi sesiyakutheni ku-election ngelanga lokuvota besokuthiwa hhayi ilizwe lakho elisekuvota zoda lolelu ku-ID card akusafanani. Umama yibo abagcine ontanga. Akulo omunye umuntu ongakutshela ngokuthi yena mhla abantwana balale bengadlanga, abantwana yena lo mntwana ngamhambisa esikolo, athele umntwana uhlezi endlini, sayenzile ukuthi ukhangele mina lulo kanje sele-18 be-20 years ukhangele mina ukuthi ngithengele ukudla, ngithengele zempahla. Udubo lonke olwabontanga ngumama olwazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga, siyakwanisa ukuhamba ngaya umama. Mama, wena ngohla ohlala lo mntwana lo udubo uyalala. So umama ngesozazama ukukhuluma lomntanakhe bebonisanthi umntanakhe uyarejista ukuvota. And kuzaba nendaba yenaleyo yokuthi ama-district centers akhathana. Siyakwazi ukuthi yes ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango, but ezikhathini eziningi omama sibe ukuhamba physical asingeke sahamba ama-distances amala and njalo sabe silendleko eziningi. Uyakukwazi ukuthi uzasuke ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe uyerejesti. Ngapho uyabucabanga ukuthi abantwana bajile endlini bazasala lobani and njalo ukuthi abantwana bayasala besidlala. So mama usezabona ukuthi ayi kangcono ngizidlalele endlini yami ngigcina abantwana bami kulokuthi ena ngihambe imango le emide kuyarejesti ukuvota. Njalo lapho esikwanisa khona sesibona ukuthi hayi manzi lama-organizations abomama celani lincedise omama laba ngendaba ze-transport.
Kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota?
Basukuma yebo, but not ngendlela esiyikhangeleleyo. Kulendawo yokuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani and uzakutshela ukuthi ngifuna ukuthi ngiyerejista ukuvota ngiyavota ngaphi. Ngenye ingekhona ukuthi even iveki ama-registration centers zawo abantu kabakwazi ukuthi angaphi. Akula i-voter education ekhona ukuthi nxa ufuna ukurejista ukuyavota kumele uhambe endaweni enje, kumele uhambe uthwele lokhu nalokhu nalokhu. So akula, there isn't that voter education eningi ebantwini. So ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele information and la kokunye babona ukuthi ngendlela izinto ade zihamba ngazo nxa sikhangela ukhetho lonye lodlulileyo ukuthi kulokhu khonona okuthize. Abantu babesithi ontanga babesithi sathi vele ngiyavota kuyangihlisa ngani ukuvota. So nathi sesingena khona sithi hayi ukuvota kunceda ngokuthi uyakulungisa ikusasa lakho. Ukuvota, that's the only weapon you can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi, awuhambanga esikolo, wafika lapho ade ufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi. Khathesi abantu kule ndaba ye-transport, abantu bebabhizi basemalayinini amazuku, umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 etshayisa emsebenzini laba balenhlanhla abasebenzayo beze befike endlini ngo-10 ebusuku. Wena ukuthi ulungisise inkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota. So lathi kunje soft and voter education
Leo bekuyingxoxolo nkosikazi Ellen Shirley Tenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuvota kubandla le-MDC Alliance, ebesixoxa naye kuhlelo oluphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke.